ezathu ezinenge ezokuthi singanjeni kuma by elections ezokuqala sikhangele imvela vele ama elections abathwa ngakhona eZimbabwe ikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kusho ukuthi sekulama election abayisomele baye kuma election kanti ke kunjalo ke ugovernment ngazange athathe ithuba lokuthi afe ama political parties isikhathi sokuthi manje siyavula abantu bangakampaign abalungiselele ukuze banjele kuma by elections ngokuba nje isimemezelo sokuthola ama by elections kodwa ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele kanti ke kanye lama COVID restrictions akhona bekumele ukuthi mase beyenzile assessment babona ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampaign kube yikho ukuthi lethi hayi abantu bangakampaign ngendlela yenje ngemigomo yenje basike uma ukuthi akuvumi ukuthi ukampaign bemele bakusho ukuthi hayi noma sakuya kuma violations lawa asizi ukampaign sanjena kunjalo kube lothukele official announcement kodwa bona ke njengezalo ukuthiyofisela ze-3Ds behamba bethinda lezijeneyo ngoba bevele bephethe ugovernment besenza ama-campaigns ngendlela yabo kodwa-ke amanye ama-political parties kubanana lathi nje asiyitholanga lelo thuba kumbe bayiphiwa okomthetho ukuthi sikwenze
Babundlovu lina limi ngaphi njengezaphu
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba umoya nyamuzwa sibili uyayibeki into webandla thina sizancintisa kulolu khetho okuningi okushiwo ngubaba umoya siyavumelana lakho and kuliqiniso kodwa-ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezikhiwi izikhiwi esikhulu singuzana u-P F konke akushiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana u-P F athole amathuba mceke ukuthi baphumelele kulolu khetho lezinye iy'nketho ezizolandela kodwa-ke thina sicabanga ukuthi awugcina lesikhiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mceke kungela muntu ophikisayo so thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili elephalamende nalekhanselini ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ungathi ukudemonstrata ukuthi indlela imizano ewenza ngakhona asivumelane nakho njalo-ke asifuni ukubanika i-free ride i-open church ebantwini basezimbabwe ukuthi benze intando yabo abezanu phela
Baba Moyo ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa ekalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawa mabandla
Baba Nkomo engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasizi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona kathi-ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphakethile kumbe ipakethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bebandla lethu abahamba bayayivotela kuza kuba kubona abantu ukuthi abakuboya kubafanele ukuthi
Ndlovu lizancintisa elizweni lonke yini njalo ama-candidates selilawo selwakhethile
sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukuya kukhongolose wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures so akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona silungiselela ukuthi ma ukhetho lika-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke
Umoyo lithi ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi lokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023 akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuliqiniso vele ukuthi khona lokhu esikhala ngako kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kufikela ngo-1980 kutholakala uzibuthi eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlandu wethu asiwuqophanga kakhulu kuma-election ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-situation nenkululo yabantu bakithi kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalo ngo-2023 ungaqondanga singeni vele asoze singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu
naso baba Ndlovu
okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazo
waseZimbabwe ukuthi siyananzelela ukuthi sisephephuyene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini, sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe yimbumba. Iziqiwe esebenza lazo sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalaye labantu bakhe abamsikelayo, uzapho abuye labantu abamsikelayo, labanye babuye labantu abamsikelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi iziqiwe zingaqini. Okokuqala. Okwesibili, kumele sibe nezinqumo sokuthi lezi qiwe zingake zivusekhanda zithi uku-election ahlangane endlabo entabeni, ahlangane endlabo emoyeni, ahlangane endlabo emanzini. Sale into abafuna ukuyenza, sikhuthaze abantu okwesithathu ukuthi bonke abasukume bayovota. Sesikubonile endaweni eziningi ezigoqela leZambia. EZambia kathesi bamkhiphile lwa ndoda uqina laye ube ingcithi yokuphiwa lo uqini. Kodwa-ke because abantu basukumile bayafaka uqhawa wabo, kwehlulekile ukuthi kuvezeke lokho. Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale silahle imbeleko ngokufelwa kumbe silahle umntwana namanzi ngoba sidila labantu abayizithiwi. Ngoba lolu khetho oluzayo singabona ukuthi thina inkokheli namabandla ethu sithi asingeni, abantu labo bazokhalala bethi asikungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagcila labantu. Kodwa singakhalala thina silashiyela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njengemthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye engabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Umbuzo omuhle ke lo ukuthi lizaqunywa kanjani ilizwe kungangena ngakukhetho. Kahle kahle ungakhangela ekuqunyeni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento sifana labo-referendum esifana nalokho-ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efanelayo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe liphuzwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma-ke manje ukuthi sivudoswa ngendlela ukuthi sizolegitimiza iZANU-P F, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho ebikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injele ngetiketi nesisuka khona yiyo ebusayo. Thina sithi ilizwe wenza kulama-election noma kulama-election, thina into esiyifunayo ukuthi sibe different. Ngi-understand ukuthi i-expectation ukukhangelelwe ngabantu bonke kuyabe kuloluthu thizele okukhangelelwe ngabantu ukuthi sikhangelele ukuthi uma kuthiwa i-opposition party kumele ukuthi iyenze kanje. Kodwa thina njenge-MRP kumele abantu bekuzisetshise ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo. Ebe sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-P F inohlobo lwayo lokwenza izinto. Ama-opposition parties amaningi alokhu engakuboni ukuthi iZANU-P F yenzani. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa. Njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum fast. Izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirote. Ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe, kusobala ukuthi iZANU-P F izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisa senzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu. Sesingavele sivume ukuthi sibe ngebhanana sibhende sesemanje. Into leyo izasisuka phambili ukuthi sikucorrect. That's why amanye amapati amaningi ethile compromise phambili ukuthi akhe zisuka efuleke ukuthi ame eqinisweni amele okuyikho. Mase kufika phambili sekumele bacompromise ngoba vele bavele bavume ukucompromise asisuke.
Pho selokugcina Baba Ndlovu, usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngifisela abafowethu abemthwakazi kusinhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa-ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho, labo abangene khona kukhetho, kukhetho lonke olwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo, labo baphathekile kulolo khetho, bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini, abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified. Kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezikiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba ku-power at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho, ngoba ukulikhuma sifiso mhlawumbe esingaba silungile, kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngopho wethu ubabumoyo izamele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo, kucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu, kodwa ke akumelanga silathi imbeleko thina njengezaphu sigcine imisebenzi yalabo abacabanga ukuthi baphume elizweni bayeliwela leli lizwe. Imeseji yethu njengezaphu sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa uLookout Masu labanye babo omangena, ngathi kumele sisukume silwele lendaba singesabi. Njengoba ngishilo kumele sihlangane labo entabeni, emanzini, phansi lasemoyeni, siluyise lezi ziphiwe. Kodwa kumele sikwenze without emotions but with a deep thinking, with a clear goals and objectives ukuthi sifuna ukwenzani njalo sizakwenza njani. Ngibona
hayi ivathu kwanda kwaliwa ngabathakathi. Siyabonga bakomoyo labakondlovu ngokuba lathi kuhlelo lwalamhlanje lingadinwa lakusasa.
Siyabonga.
Siyabonga bakomoyo.